Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Layaphela sokuhamba konamanje esingathi akundala inye lesihuza lapakizinzi konabo. So izinzi zomzalo yizo ziyafethwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni lesiviyo le abantu abalouhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana eX. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobho leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo.
The Voice of America.
Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la ngedrainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kuthi ayilokuthi elikhulu kakhulu. So ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlu kuyalo kubangelwa ukuthi ezingizindlu bona ibabayakha kuzo bayaphela kokuhamba khona manje esingathi baqondana incele sihutha baphaka izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje ikansil yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume ayihluphi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe le problem ikansil ngaleso sikhathi engiyeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethi ikansil iyazama ngamandla ukuthi bakhise kwenzela ukuthi amazwi lana ahambe athi ikansil le-government iyazama ukuwakhise manje abantu ngase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima
kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani
okunye sekubangelwa yikuthi lama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele liinivini singananga kakhulu sokuhle kugcwala amanzi sehle tutume siyangena ezindlini zakwami kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu elingeni kakhulu ngoba kakade kuthisa kwezulu le so kwesi sikhathi liyabajuma abantu bangaya angaphideyanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapo
abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi samasuweji
nxa izulu singakanje abantu sili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-county park hhayi leso luluningi kakhulu amanzi abengasekho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwalo ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono i-council layo izama sibile lapha amanzi abengasekho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi angabuya lapha nabe maningi ayatutuma ethine esengena la hayi bayakhala sibili into yakhona ngamasuwa njengathi thinathi njengama-resident bayaripota kithi thinayo sihambe se kwi-council i-council ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angetala lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa
umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 Kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho eLupane iNyamendlovu kwanda laseBhinga bathi bebelethemba lokuthi lonyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa ibiza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo kungama 2 kg kwamabele yikho esesidanela kikho
ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo singathi ke kuyini okunye
okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile so abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwasa ugajombo yikho lapho abantu asebesilela khona nje kwamalanga la ukuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza enxa yemhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo ziningi zifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Busani Vundla ukhansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakulezabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokuba careless kwabazali abahlule ukubamba izifuyo in time. Kathesi ungananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sesikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebeyekela inkomo before isikhathi sama sokuyekela emasimini singekafiki njengoba nakathesi kuqala umnyaka isiJanuary now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Besiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko okusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani kono kukansela?
Kuthole ukuthi omunye uyabele zivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi engawondla abantu bakhe phose umnyaka wonke. Ukudla kuphelele emasimini ukudla kwabe kungekawomi umumbu yabungawomi engavuni usevuna lenkomo ngapho uyavuna ngapho yanina inkomo so yikho kukhona kakhulu bese sithi labaphathi bethu abomdabu bayehluleka futhi lakho kulondoloza aba ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona silabaphathi bomdabu abalisa amachiefs ozebhuku bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunjeke ukuthi nxa uyabe usuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona bakho sokungaseke ukuthula. So yikho esikukhangelele ukuthi mhlawumbe enceke lika what 6 kwelika mathuphula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza. Ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. Bathi abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kaziphume emasimini aso sikhathi samasimu lesinkomo ziye emadlelweni bona amadlelo ababe sephakathi kodwa lonyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye ngilethemba lokuthi mepencenye kuzaba ngcono sibili kakhulu indlala yona kade singasayikhangelelanga nje kwanizulu selinile kangaka lakade sinje lokho eliqhubeka lesina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila ka Ward 6 eCholocho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen, lampo elibhidlize khona indawo eziningi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC. Ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa elecala ngumthethwandaba wedolobho leNew York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela okwenzakala eMelika njalo eyingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki njengomongameli ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalelo elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lo ome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa-ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti-ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iya ngapha kumbe iya ngapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina. Kutsho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba le nguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasala egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa akakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e VOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i VOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseDurban.
Yes, ngathi inkampani leyo ibizokuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle and electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani yenu?
Siyenza ukwakha i-building siqala phansi, ukwakha plumbing no-gas. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa usenza umsebenzi wena lo we-plumbing lo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulomuntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda ngakwenza lapha ngafundiswa umunye umuntu ngisebenza as assistant ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele mawufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake ngenze into eyami kodwa ngiqale ngithole ulwazi ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda ke ngithole izincwadi eziphelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Yebo, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiregister last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But ke mina vele usebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplan ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka dube khona, akukho lula kodwa mawindoda kufanele uqine ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into yenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction, umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-wanted. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction because omunye umuntu usuka kuthathe ezumuntu ongafundanga kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kuyini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, iplumbing yonke nje, maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi kuka Thembelihle Ndlovu. Uyamthola ku-Facebook ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo number.
Uyiphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do. Siyahamba sokuya ukuvumelana ne-client. I-code ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333. Uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Yes, izo njalo Ndlovu kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento sifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho. Uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi. Ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli bethu beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7. Umlevo okhulumayo ikholo sezwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from one azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngupresident. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathepheleleni. Endi ube buya maye lokho sithu yenza development, yenza development emashoneleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelop yonke indawo then expect ukuthi uzoba a good leader? Esh, I wish isikhathi sake masiphela bemfake jail. Miss Sifiso samkhulu abotshwe.
Hayi Sanbonani Studio 7, Sanbonani Studio 7. Hayi Philani siyabonga. Sibonga nje ngenkulumo yabantu abathi bona usibanga ngizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yase kuzapho. We have to blame ukuthi Africa why kwaba lo lokuzeni Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta ubuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As long umuntu eyimemba ya that particular party, it doesn't destroy anything. Akulanto ukuthiwa lokho kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga epartini leyo. Just do aside with that. All right, uSibangilizwe, because indlela yakhe ongene ngayo useproducile kuyabonakala. From now izaphi lokho ya repeatwayo. We have got a junior councillor and nabantu ababekhontestela uMP ubonakele impela kunamandla phambili ngosibangilizwe phambili. Thank you, siyabonga Nkomo, qhubeka.
Studio 7, Studio 7, njani? Hayi Studio 7 impela lelo liqinisa impela lo babo bekakhulumethe abantwana besindebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukufuna ukubulawa isindebele kanjani. Kungathathwa impela umuntu ongazi isindebele ehambe efundisa esindebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolulimi. Umuntu esindebeleni akafundise esindebeleni, weshoneni akafundise eshoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwaya ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe ishona.
Studio 7, Studio 7 omuhle. Njani donke basakazi, siyalithanda, sithanda, sibonga le ndaba zenu elisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, kuze sizwe laphana nalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle, siyabonga.
Njani njani laphele khona liyaphila nini? Umnyaka omusha kini lonke, ngiyalithanda thanda daluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. GoLife Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe Exemption Permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olweZimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdery Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. Kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Walivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.